ugwalo lwabo abalunikeze abeofisi yogatsha olubona ngodlelwano beSouth Africa lamanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafuna iSouth Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikarhulumente weZimbabwe ezethe somlando wokuhlukuluza nokuphula amalungelo oluntu elizweni. Omunye wabebetshengisela laba mnumzana Emmanuel Banda utshele iStudio 7 ukuthi umthethwandaba wesisekelo sombuso kweleSouth Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lowakweleSouth Africa, amapholisa akuleli alomlando wokucwayisisa, ukubopha nokusa emthethwandaba abetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngibona ngathi kufanelekile ngoba futhi naye umongameli weSouth Africa nguye ophetheyo isajikho kwamanje. So siyaphila inthespirit yobubo arathando uMandela nakomagama Tongogara abalela lawo mazwe awusajikho ukuthi sibesicela ngomusa ukubana sizwakale masikhala. Umakhelwane wethu nga imakhelwane wayo iSouth Africa iyasihlukumeza kakhulu.
Imbongi yeZimbabwe umnumzana Thomson Charlie laye obekulokhu kutshengisela uthi bafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe, kukoqela namabhanga akweleSouth Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lobusela.
Sifuna ukuthi laba abantu bayenza i-corruption eZimbabwe, especially laba bafune ku-investigation ye-gold mafia. Bonke bayi-involve laboshwa ngenesekho so that they can answer for their crimes. Abantwana bethu bayahlupheka because le imali bayibambayo ayisebenze muntu, i-self-interest yamapolitiki.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzani uthi sebebone kungcono ukunxusa eleSouth Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
Hayi, kunzima ukuthi sithele iZimbabwe government yiwo amasela, yiwo anje asinasendi isela kuthi ibambe elinye isela. Hayi, lobakhesa
abeZimbabwe laba bathi ukuhlukunyezwa lokubothwa kwabantu mahlayana kuqhubeka kusanda eZimbabwe ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. Ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008, inhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center yamangalela ababephehla lolu dlakela emapholiseni akweleSouth Africa ngenhloso yokuthi bangangena kweleSouth Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina sisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Kulapho-ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa-ke ingcitshi kwezomthetho njalo eligqwetha umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze iSouth Africa ibe negunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala nje kufuneka bakwenze ukuthi bayovula icala. Balivulele abantu abathile ukuze labo bantu uma befika lapha kuthiwe kunecala elithile livuliweyo nabo babone mhlawumpe nofakazi, ngoba kuvele kuboshwe umuntu kuba khona kufuneka kube khona iy'nsolo mhlawumpe ezithile njalo ezikhomba ukuthi ma umuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho. Kodwa hayi nje kuphela ukuthi umuntu abe sethi uyacabangela bese kuba ukuthi umuntu uyaboshwa, ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondisi wogatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe umnumzana Livuani Tony Makode uthumele isiphathamandla se-ofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabebetshengisela laba, wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Melestro 7 Pretoria kwele South Africa ni uthuso khumalo.